atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 19 Ntulikazi 2018 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje
siyananzelela ukuthi sokusele amalanga amalutshwana sesiye ekhethweni. Ngakho ke isikhathi esiningi lapha silembali yokuthi abantu bayaqalisa ukulwisana omakhelwane bethayana. Ngakho thina sidashi ngalolu nyaka lumnyaka asihlalisane nini kakuhle, asikwanise nini ukuthi lo lalo akhankase.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe laba mabandla atshiyeneyo ezokholo namhla bafole kobulawayo bebambane izandla bekhankasela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Nxa bona bengabuyanga yethi bona bafuna amavoti ebantu laba ababizileyo, which means akuthi ikuzigaja yini ukuthi umuntu onjalo elithi ndingathi uyafika ubone yena engabuyi. Kodwa nxa sifuna ukulibona athi vuyani.
Inkokeli yamabandla amakhulu azancintisa kukhetho lonyaka ayehlulekile ukuya emhlanganweni ubazancintisa kukhetho lukamongameli. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe laba mabandla atshiyeneyo ezokholo lamhla bafole kobulawayo bebambene izandla bekhankasela ukuthula ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa ekupheleni kwenyanga le. Ubathabile Masuku usethulela lobu daba ngokugcweleyo.
Onke umuntu obekulumbuthano uvumelane ukuthi ukhetho kumele lwenziwe ngokuthula, njalo abantu kumele bachiyane lomkhuba odlakela ngesikhathi sokhetho. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uReverend Useni Svanda, uthi umkhankaso walamhla ujonge ukuthi abamabandla wezombusazwe azendawoni azobhalelana phansi ukuthi ukhetho lwalonyaka lwenza ngakho abantu bakhankase bengalisani labo makhelwane.
Umkhankaso wanamuhla besijonga ukuthi sikhankase ukuthi abantu beZimbabwe bebekwazi ukuthi sidinga ukuthi benze ukhetho lolo lukhona kulokuthula. Siyananzelela ukuthi sokusele amalanga amalutshwana sesiye ekhethweni. Ngakho ke isikhathi esiningi lapha silembali yokuthi abantu bayaqalisa ukulwisana omakhelwane bethayana. Ngakho thina sidashi ngalolu nyaka lumnyaka asihlalisane nini kakuhle, asikwanise nini ukuthi lo lalo akhankase engathani lo makhelwane wakhe. Ikanti njalo sihambe sadinga bona abama-political parties, sibadinga ukuthi kabayenze isinqumo esokuthi kabasoze bahlokoze, kabasoze bakhuthaze ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Umsekeli kamongameli webandla leMthwakazi Republic Party, uNkosazana Prezia Ngulube, ukhalaze ngembali yokuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho okuvamileyo kobulawayo.
Umkhankaso lo wokuthula siyawubonga singabantu balapha kobulawayo, ngoba siyazi ukuthi imbali yalapha kobulawayo esiyibonileyo eminyakeni edlulileyo eyokuthi abantu bayahlukunyezwa ngesikhathi sokhetho. So siyabona ukuthi lo mkhankaso uyanceda kakhulu. Sibonga abamabandla abayiba abahlangeneyo baqoqa abantu.
Omunye wabancintisayo ekhethweni emele iMDCT, uNkosikazi Nomvula Mguni, uthi bahlangane labanye okutshengisa ukuthi bazimisele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Ngibuye lapha lami ngizomela ibandla lami ukuthi ngitshengisele umphakathi ukuthi sizimisele njengebandla ukuthi kube lokuthula. Khathesi before, during and after elections.
Zana iphithule Maphosa, isikhulumeli sezaphu, uthi lokhu ngumkhankaso omuhle njalo uveza isifiso sokuthi kube lokhetho olulempumela ezakwamukelwa ngabantu.
Kumkhankaso omuhle siyakusekela njalo siyakuthakazelela ukuthi babone kulungile njalo uqondile ukuthi bebutane njalo besibize njengama political players ukuthi sibambane labo ekukhankaseni ukuthi sibe lokuthula njalo sibe lokhetho olulempumela efunwa ngabantu. So into enhle, sithemba kuzaba kunjalo njengokufisa kwabo, njengokufisa kwethu lati. Njalo silethemba ukuthi ukuthula kwankona kuzaba khona even after ama elections.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo bathi kumele kuhlale kulokuthula elizweni ngezikhathi zonke zokhetho, kungadingeki ukuba abantu balwisane ngokuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Amabandla ancintisayo akhuthazwe ukuthi akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bengabi lodlakela ngesikhathi sokhetho. Lumkhankaso uhlanganise abantu bamabandla ehlukeneyo ezombusazwe abahambe ndawonye besukela eBulawayo City Hall besiya eMethodist Church. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yamabandla amakhulu azancintisa kukhetho lwekupheleni kwenyanga le bebengekho emhlanganweni wabazancintisa ukhetho lukamongameli we-Churches, Multi-Parties and Citizens Interface Meeting oqoqwe ngabe-Silvera House ephansi kwenkonzo e-Roma. Abangahambanga emhlanganweni lo bakhokela umkhokheli womanyana we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa webandla le-ZANU-PF. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuthulwa ingoma ezikhuthaza uthando ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho. Lokhu ngokwakuqala eHarare ukwenziwa komkhosi onje lapho abamabandla okholo lwesiKristu beqoqane ukukhulumisana nabamabandla ezombusazwe ukuba khumbuza indlela uNkulunkulu afuna abantu babuswe ngayo. Umnumzana Jamisa ubikwa engabuyanga ngoba kuphambana lemikhankaso yakhe akade sevele eyihlelile. Umongameli Mnangagwa yena akanikanga isizathu sokungezi kulo mkhosi lanxa kunguye obangele ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi obumele wenziwe ngomvulo. Umqondisi we-Arupe Jesuits University uFather Arnold Moyo ulandisa ngalo mkhosi.
This is the opportune time we call at Chair City Skoke uhlelo lolu lwanamhlanje ukubana sisupporte that space esivulela ukuba abantu baveze imbono yabo ngezombusazwe. So yebo, ibandla belingekho visible kakhulu ngeminyaka le edluleyo, kodwa belisenza okunye ngendlela eziphansi ngendlela ezithiyeneyo ezithuleyo ukwenzela ukuthi lalo lizama ukuthi liprotecte abantu bayo.
Lokhu kwenza kwenye inkokheli kusole kakhulu ngenye yenkokheli yamabandla ezokholo aze kulo mkhosi kanye labantu makhaza abekade beze ukuzokuzwa abakuthembisayo nxa bethe banqoba. Omunye wabasole ukungaqakathekiswa kwemikhosi efana lale ngumfundisi Patrick Mkhona we-Word of the Cross emzini we-Epworth.
Nxa bona bengabuyanga yethi bona bafuna amavoti ebantu laba ababavizileyo, which means akuthi ikuzigaja yini ukuthi umuntu onjalo lithi ningathi uyasikubone yini engabuyi, kodwa nxa sefuna ukulibona athi buyani, amboni ukuthi yi-candidate e-right. ngoba umuntu ungavizwa vuyo uzokhuluma labantu isikhathi sakhona sifitshane ukuthi siyakwenza izinto zakho ufuna ukuzenza.
Enye inkokheli yamabandla angenela umhlangano ibalisa ozancintisa yemele umanyano we-Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma owe-Rainbow Coalition, unkosikazi Joyce Mjuru, umkhokeli we-APA umnumzana Nkosana Moyo labanye abathumele abameli babo. Inhlanganiso zabokholo lwesiKristu ebezikulo mkhosi zigoqela iZimbabwe Catholic Bishops Council, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, leZimbabwe Council of Pentecostal Churches. Yimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ulajo kulamdla kuhlelo asihluzeni bomama sipha ithuba abesifazana abazancintisa kukhetho lwalonyaka lokuchazisela uZulu abakuthembisayo banganqoba. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wothi zikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Amacele alwisanayo kwele South Sudan asehlulekile ukuvumelana endabeni ezimbalwa osokuhle kwavimba ukuthi ubunjwe ukhulumende wamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uMichael Mokai uthi ukhulumende ubesevumile ukuthi kube nabasekeli bakamongameli abahlanu kodwa abamabandla aphikisayo bakwalile lokhu. Wake waba ngumphathintambo wezomvikela kwele Ukraine uMichael Yezel wabalika elizweni lakhe esethethwa icala lokutshontshela urhulumente wakhe izigidi ezimbili zamadola $2 million usephiwe ingalo zokuphephela kwele Belarus. Ngesikhathi sokusele amaviki amabili ukuthi kuphele ukuthi kuqhutshwe ukhetho olweZimbabwe, umanyano we-MDC Alliance uthi amalunga awo azalala phandle kwamahhofisi eZimbabwe Electoral Commission kusukela ngeviki ezayo kuze kuyefika ilanga lokhetho ukwenzela ukuthi izikhalazo zawo zokhetho olukhululekileyo zifezwe. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuthi iZEC ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho ngoba ifuna ukuqilibezela ukwenzela ukuthi kunqobe ibandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance endawonye lo-Alderman David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Ngiyakuzama amaphathi alungiselela sile ngiyabona wonke amaphathi afaka ama-posters, bayenza ama-road shows, bayenza ama-door-to-door, futhi bayalungiselela ukhetho. Yiko wokuqala. Okwesibili, ngingazikhuluma ngama-reforms. Yabona ngesikhathi sokulima, nxa ulima laphana ungalima, nxa sekuyisikhathi sokulima sokuhlanyela ukuthi sithi na A, laphana uzange kukhiphe izihlahla, insimu yami ayiqentwanga isikhathi esihambile. Nxa abanye beqenta insimu kwakumele kucente khonaphana. Ama-reforms lawa iparlamente yayikhona, into omele ilungise iparlamente iphele ithi siphela sesiya ekhethweni. Kodwa ngokubona kwami wonke amaphathi ngabona evumelana sithi kuhle 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 siya ekhethweni. Lo mongameli ukhona kade esengena laphana estadium ngabona wonke amaphathi bethavist hhayi lonyaka kakhanga ukhetho kuzahamba. Ngingazi basebekhohle ukuthi fanele kube lama-reforms. Bawucabange kathesi angikwazi kathesi.
Indima isikuwe mnumzana Ndlovu.
Siyalungiselela sibili silungiselela nje amabandla athini ezombusazwe kakhulu thina MDC Alliance kodwa ke sikhono nangorefuli okumele ukuthi angizazo refuli umdlalo lo omkhulu ukusayidelana le-team okumele idlale yikho sikhono ngakhona ngezekhe kuphela sinongelele ukuthi izekhe iyenza umathanda izekhe isebenza lezane PF izekhe isandla sayo isigoqile saba isibhakira njengesayini yezane ayifuna ukuvula izinto zayo zicace sizakhuluma ngendaba ye-postal voting umthetho uthi kumele ama-ballot papers lawa athunyelwe lowo muntu o-aplayileyo azivotele abe sithumela back kuzekhe kodwa sizathola ukuthi enkambeni bese kusithi u-station commander abe sebiza amapholisa ababize ngamagama abanike one by one athi buya phambili uzovota uvale ufake lapha buya phambili uzovota abakuthandanga amapholisa yikho bakufonele ukuthi heyi sesihlukuluzwa lapha sesifoselwa ukuvotela ezanu p f ikuqheli bonobo kambe izekhe yona ngayithumela ke lawo ma-ballot papers iwasa emapholiseni ukuthi bayivotele izanu p f ikuqhili esikhuluma ngabo kazange silale lokho kuthiwa ngundlovu ukuthi sasingakwazi na ukuthi lama-reforms konke sasikwazi kodwa practically izekhe sisenza ukuqili
ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu
number one interpretations ngoba mina ngithanda ukukhuluma ngazo but interpretations zomthetho differs from lawyer to lawyer yikubona amalawyer amaningi ephikisana so labo ama parties ba interpret ilaw ngwabo la perhaps izek interpret ilaw ngwayo izek ithi yona umthetho abawusebenzisayo umthetho owavela eParliament amabandla wonke ayekhona eParliament bathi bona ba interpret ngalolo hlobo and okwamapholisa ngileqinisa ukuthi lawo amapholisa akhona mhlawumbe lawo alamanga ngoba amapholisa ngileqiniswa ngikwazi angaze ngibe lipholisa kodwa ngiyakwazi ngileqinisa indlela abavote ngayo indlela ababehlala bevota ngayo kwakumele lawo bahle bayikhuluma ukuthi asifuni ukuvotisa ngalolo hlobo kulokuthi bami kuzokuthi kufeyalela ngabese kutho ukuthi bavela bavota ngendlela abebevele bevota ngayo nxa kuyikuthi kwakungahambanga kuhle that's why ngisithi uChigumba owezekhe uma enga-interpreti kuhle i-law kutho ukuthi i-recourse ikhona i-recourse ikhona kuma-court ngoba uyahamba e-court uziyefika ku-constitutional court nxa ubona ingani uyancindezelwa ngokomthetho ikubona kwami
Mnumzana Ndlovu usathi kukhona njalo okunye okuhluphayo kuyini ngamafitshane
sithi thina kuyaprintwa i-ballot paper okuzavotwa ngayo siyavumelana umthetho ucacile ukuthi izekhe yiyo okumele iphrinte kodwa-ke thina ngokunanzelela isisoti abasenzayo ngo-2013 ukuthi amaphepha lawo aphrintwa ngendlela engayisiyo elesisoti ukuthi-ke apromote ibandela ezanu p f kathesa sesithi hhayi asifisi ukuthi ayiphrintwa phandle kwelizwe sifuna ukuthi ikhampani ezaphrinta lapha isibize njengama-parties wonke siyibone sithinese kuprinta asibe kwazi ukuthi kuprinta leyi company ama-serial numbers asuka lapha esika lapha ikhemikhali yokuprinta kusetshenziswe ikhemikhali bani iphepha umhlobo walo liphepha mhlobo bani lotyagijima yabaleka ngoba isazi ukuthi igangile lesisoti yasenza ngo-2013 ifuna ukuqhubekela phambili isenza isisoti sokuwinisa izanu p f yikho esiyala khona sithi thina nxa izekhe iqhubeke isenza njalo kutho ukuthi hhayi kabakalungeli abakabi iredi ukuthi kube lokhetho ukhetho asozele ube khona mhlaka-30 July njengebandla le-MDC Alliance sizakwenza kucace khona lokho ukuthi akulakhetho oluzenzakala asisho ukuthi sizabhoyikhotha hhayi kodwa ukhetho ngasoze sivume ukuthi lwenzakale
lowo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance obexoxa lo-Alderman David Ndlovu isiphathamandla sezanu p f Belo sithandekile Mhlanga kweStudio 7. Umanti emthethwandaba owe-Trail Gold Magistrate Scott Kobulawayo udlulisele phambili ilanga lokuthonisiswa kwamalunga ebandla leMthwakazini Republic Party kanye lababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper kumhlaka-6 Ncwabakazi. Laba bantu babothwe betshengisela emavinkilini akwa-TM Pick n Pay besola ungaqatshwa kwabesigabeni seMandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zalomhlubulo kwaqatshwa labo babevela kwezinye izigaba zelizwe. U-Anastasia Ndlovu usibhalo lodaba ngokugcweleyo.
Abantu ababotshwa ngendaba ye-Pick n Pay behambe e-court namhlanje mhlaka 19 July, and then kutholakala ukuthi ama-witness awasabuyanga awe-state, so bazaphenduka futhi e-court mhlaka 6 August. Thina vele iposition yethu njengeparty ukuthi abalacala bayenze okusemthethweni kade kumele bakwenze ukuthi bademonstrate. So lokho abakwenziwayo ikuhlukunyezwa nje.
Iqula labadala abahloniphekayo abaziwa ngokuthi ngama-elders abakhokelwa ngowake waba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations uMnumzana Kofi Annan lifike eZimbabwe lamhlanje ukuzozibonela isimo esiselizweni ngaphambilini kokhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Iqula leli elikhangelwe ukuhlangana lenkokheli yekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, abenhlanganiso ezizimeleyo, intatheli zindaba labanye, lizabe liselizweni kusukela mhlaka 19 kusiya ku 21 Ntulikazi 2018. Abahlonitshwa laba baqala lomsebenzi wokukhankasela ukuthula emhlabeni jikelele bekhokhelelwa ngowaba ngumongameli wakuqala weSouth Africa ekhululekileyo umuyi uMnumzana Nelson Mandela. U-Annan wamukele enkundleni yendizamtshina e-Robert Mugabe International Airport ngummeli we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Bishop Raju. UMnumzana Mlungisi Dube ingcwethi ecubulunga ngezombusazwe uthe kuyabongeka lokhu okwenziwe ngabahlonitshwa laba.
Ukuza kwama-elders e-Africa ukuthi bezomonitha ukuthi uhlelo lokhetho luqhutshwa njani eZimbabwe kwinto enhle kakhulu, kupha ithuba lokubana amabandla aphikisayo ehlaliseke ekwazi ukubana ibandla elibusayo lizabe likunanzelela ukuthi kulabantu abaningi abahloniphekayo ababuyileyo abakhangeleyo ukuthi uqhutshwa njani, aluba bakwanisa ukuthi behambe ezindaweni ezisemaphandleni.
Lokhu kusekelwe uMnumzana Vekezela Gumbo isakhamuzi seHarare yena othe lokhu kunganceda ekuvikeleni udlakela kukhetho.
Isitephu sokuqala esingathi siyasichaya ukuze inkinga zethu eseZimbabwe zibonakale kumazwe onke omhlaba, ngoba uKofi Annan ngumuntu esimaziyo ukuthi usesebenze umsebenzi omkhulu kakhulu ekucazululeni ingxaki ezifana lazini eziqala ama-election e-Africa. Siyakwazi ukuthi ngiwaye khona e-Kenya, ngiwaye lokhu zi-6-point plan yakhe naleyani lakathesi khona bakithi ngambona esekhona, kutsho ukuthi amazwe omhlaba akhangele ukuthi kungayenzakala udlwangudlwangu ngala ama-election. Njalo siyakwazi ukuthi amazwe e-Africa amaningi esikhathi esiningi kujala ukuba ababusayo baya betshontshile ama-election, betshontshele labo abangelamandla amabutho. Ngale ndlela siyabe sesibona sofanele ukuthi abantu abanjengabo-Kofi Annan bebuye bezobona ukuthi kwenzakalani, kwenzela ukuthi nxa ama-election edlula kuqalise ukuba lobudlwangudlwangu, kube kusazakala ukuthi vele kuqalisele ngaphi.
EleZimbabwe selivumele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zize ukuzohlola ukhetho lolonyaka, kodwa ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Mthokozisi Mabhena uthe ukuza kuka-Annan akusizi lutho ngoba ukhetho lweZimbabwe solonakele kudala lungakwenziwa.
Udaba lukaMnumzana uKofi Annan singalufaki ngamafutshane kodwa lingabi lude. Wake waba ngu-Secretary General we-United Nations, umuntu weGhana, engumuntu weGhana enjalo waba ngumuntu wahambisa umumo wezizwe eziningi. Kodwa-ke ukuthi uKofi Annan ubuye ngokuphangisa kumbe nokuphuza akutshintshi lutho ngenxa yani. Sekuvele kwavoxwa, uvoxeciwe, isadaka kayikho phakathi, i-AU kayikho phakathi. Ukubuya kwaKofi Annan kasenasikhundla se-UN engabe kule ngokuphamingisa kube nokuphuza. Kalandi lutho uzozivakatshe
ngaphandle uka Anan abazabuya eZimbabwe nkosikazi Mary Robinson wayengumongameli wakwele island njalo ekukhomishin enkulu yamalungelo oluntu United Nations lo wayemele ele Algeria kwamanye amazwe umnumzana Lagda Ibrahim njalo iziphatha amandla se-United Nations abekhomishini yeZEC baveze ukuba okwamanje sekulabantu abangaba ngamakhulu athoba minwembili 800 abavela kwamanye amazwe asebebhalise ukuzoqapha ukhetho lonyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kumele liqale njalo ukudlala ngendlela ebukekayo. Intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu leHighlanders linqobe ma-9-9 emdlalweni walweviki yeshumi lantathu eliwudlalele leHerentals ngempela viki edluleyo. Njalo umqeqeshi walo uMathinda Ndlovu uthi isifiso sakhe ngesokuthi libuyele liqale ukudlala ngendlela ebelidlala ngayo ekuqaleni kwesizini yalonyaka. Phambilini komdlalo wangempela viki edlule iqembu leHighlanders selinqotshwe kwimidlalo emithathu ilandelana, kodwa lidliwa lidlala kuhle, yikanti emdlalweni walo leHerentals kalidlalanga kuhle. Ngensonto iqembu leHighlanders lizavakatshela eletriangle enkundleni eKibo. Njalo uNdlovu uthi isifiso sakhe kumdlalo lo ngesokuthi benqobe kodwa bedlala kuhle, loba nje iqembu letriangle lidlala kuhle kulezi nsuku.
Ukunqoba yebo kuqakathekile, kodwa kimi okuqakathekileyo kakhulu yikuba sinqobe sidlala kuhle. Akusoze kube lula lapho esiya khona ngempela viki, kodwa ukuze sibe leqembu elilakho ukuphakamisa isicoco kumele sidlale imidlalo efana lale.
Imidlalo yeCasilaka Premier Soccer League yona iqala ngomgqibelo njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leNicruit lizadibana leleShapane Mine ngaseAscott, eleHarare City lizadibana leleChapungu ngaseRufaro, iqembu leBulawayo Chiefs lizanqikelana leleBulawayo City enkundleni eLuveve, iqembu leFC Platinum lizadlala leCape United enkundleni eMandaba, kuthi eleBlack Rhinos lizadlala leleYada ngaseNational Sports Stadium. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamo lizadlala leNkezi Platinum Stars ngaseRufaro, iqembu leHerentals lizadibana leZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleMutare City Rovers lizanqikelana leleChikenini ngaseVengere. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabezane nduku, besithatha besifake vindlela
Usibalekela umnyama, sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama, sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabezwa ngenduku, besithatha besifake indlela
Usiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake indlela
Usiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake indlela ithabombeni ngabe siwenzeni na.
Asonanga muntu asibulalanga muntu,
asonanga muntu asibulalanga muntu, South Africa uhlangabeza ngenduku.
Lo ke ngumculo wabanqobi luzophuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singake hlukane wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Abehlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe, laba amabandla etshiyeneyo ezokholo, lamhla bafole koBulawayo bebambene izandla bekhankasela ukuthi kube lokubambana ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yamabandla amakhulu azancintisa ukhetho oluzayo ehluleka ukuya emhlanganweni oqakathekileyo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo nguCape Stube.
Uy
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.